amalungiselelo okhetho sibone ngazathi ahamba njengebandla le-PDP sibuye MDC Alliance sikhangelele ukuthi kusasuku lwesibili lwesithathu sesiqedile du indaba ye-candidate selection kusukela kuma-parliament upresident senate proportional ukuze besifaka kuma-councillors iZEC ithi layo isilungiselele isiredi ukuthi yokhethwe kodwa-ke thina njengamabandla-ke aphikisayo sike MDC Alliance siyi-PDP sithi thina sifuna ukuthi sihambe ndawonye leZEC nxa kusuyaprintwa ama-ballot papers sibe ndawonye sibekwazi ukuthi aprintwa kokuqala iphi company okwesibili kuzaprintwa amangaki kwenzela ukuthi nxa sisekhethweni sindawonye sisazi ukuthi ama-ballot papers lawa kusetshenzwe njani yikho esikukhangeleleyo
ye baba Tambo nangu uyakhuluma lapho baba Ndlovu akuxoxelayo sibili ngamafishane kona
engikubonayo okwamanje ukhangani amalungiselelo anganihamba kuhle emabandleni amaningi ungakhangela kubandla ele-alliance MDC alliance amakhampani nabo mbona uchamisa ewenza kuhle if you look at iZANU-P F lakho kungani hhayi bayawachaya kuhle amarali abo engingathi mina lapho engingathi ngiyasola mbijana angikwazi amanye amabandla babona njani yinto le singathi i-media coverage okwamanje mbona mina amabandla lawa ku-opposition akulo ngani yakhala ngokuthi abangatholi ithuba lokuthi bengene labo ku-national television labo i-ZBC bakhiphe besenza amarali abo labo bekhuluma ukuthi yabo i-policy position yabo imi njani ngenhlelo ezitshiyeneyo okunye mbona ngani amalungiselelo ahamba kuhle kodwa engingakuzwayo uma kubabandla atshiyeneyo lawa engabe engaphikisayo ngabe yilele elibusayo yikuthi izinto ezimqoka ebantwini bezimbabwe esifana lokuthi i-cash shortage ekhona manje bazayiqeda njani nxa benganqoba ukhetho lonalolo into ezinjengokuthi ama-pensioners wona azanelisa ukuthi aphile ngcono kanjani akula muntu ongani yawukhuluma khonokho into zempilakahle esingathi i-health sector sesiyibona isidilikile ezimbabwe into ezifana nokufunda kwabantwana ukuthi abantwana befunde bethi bangathola ama-degree akhona lawo benelisa ukuthola imisebenzi besebenze kakuhle kunokuthi becine besuka bonke abantwana besiye egoli besiyakuba ngu-waiter kumbe becine besiyakuba ngo-security guard angezwa umuntu ongani ukhuluma ngakho khonokho ukuthi yena uzabumba njani imisebenzi uzalungisa njani i-key infrastructure esingani esibhidlikile nokuthi bazaletha kanjani i-investment elizweni ukuze i-economy yethu iphakame angakuzwa kahle kuma-campaigns ayenziwayo kuko manje
ye sikubamba umlomo khonapho siye kubaba uNdlovu sibili uyakhuluma lapha ubaba uTambo ukuthi heyi akuzwakali ukuthi ndikhuluma ngani lindawo zonke nje kuphela umuntu uyahlahlahla akhuluma kufunayo akumphendule khonapho baba
thina siku-MDC Alliance sicacile sithi thina uhlupho olukhona ezimbabwe kathes lubangelwa-ke sithi i-shortage ye-human resources kumbe ithi i-shortage ye-leadership ubukhokheli bobuswelakalayo akula confidence kubukhokheli obukhona ku-banking sector nazo zonke izingatsha zikahulumende ezikhona ezimbabwe i-cash shortage uhlale ukhuluma ngayo okachamisa ukuthi yi-confidence yabantu imali ikhona ezindlini amayusa agciniwe i-direct foreign investment imile ngoba abantu bengelashiwa ukuthi banga-investa imali zabo zizathathwa kungaba ne-confidence everything will fall into place izimali esilazo esizigcinileyo ezindlini sizazibhenka abakwamanye amazwe bazaletha-ke imali yabo bayi-investe lapha i-cash shortage yinto engeke nje ithathe iviki ingalunganga yi-confidence okokuqala babathambo okumele ibe khona abantu babe lethemba lohulumende babe lethemba le-system i-banking sector abantu bayithemba
babathambo kambe ikhonoko ukuthi abantu baqale bethemba ilizwe ukwezethi kulungiswe uyakhuluma lapha ukuthi kungathatha iviki kuphela ukuthi kulungiswe nxa ukhetho lungahamba kuhle kumanyana wabo
nxa esithi iviki ngani ngiyamangala okaNdlovu ukuthi bazawuqeda kanjani kodwa ngendlela engibona ngayo yeyo ngabe eqinisile ukuthi okunye indaba ye-confidence kodwa into engayiletha lapha Ndlovu ukuthi asikhangeleni ukuthi right now ilizwe elinjenge-Britain kathi esembethe $100 million izangena kwi-industry khonokho aso sign yini yokuthi kusa le-confidence kakhulumende yona leo ovele khona kula mabandla lawo amanye aphikisayo bona bathini ngakho njenge-MDC Alliance bakubona njani khonokho sokubuye kwenzakala
baba Ndlovu
olokusenzakala ngathi international community ibingani kayisela themba lokuthi ke amabandla aphikisayo angayisipha izano PF. Kodwa ke ngokungena kukamnumzana uChamisa ukuthi akhokhele i-alliance sekule themba ke elikhulu ukuthi khona izano PF singayikhipha. Yikho ke siyananzelela ukuthi ilizwe leBritain yilo kakhulu kwi-international community ke eselithembise izano PF ke izulu ke emhlabeni. Kodwa ke akusoze kwenzakale khona lokho ngoba iMDC Alliance izabe sithetheke umbuso njalo i-aid evela ke eBritain ibuyele condition. Kasoze benelise ukuthi balethe ukhetho olukhululekileyo ngoba iBritain ifuna ukuthela ke imali ke kumnankagwa ke hulumende nxa ebelo khetho olukhululekileyo. Kodwa ke njengokutshilo ke kaThambo ekuqaleni ukuthi ku-media reform ke kasikayiboni thina amabandla aphikisayo kasitshengiswa kumabonakude owezimbabwe ngabona sikhithwa kuyabe kutshengiswa lapha silabantu abalutshwane khona kumbe sichothozwa ukuthi nampa besenkayisauth abantu bebalutshwani-ke nampa-ke uChamisa uthe lokhu lalokho nanko kancibu uhesman uthe lokhu lalokho nangubithi uthe lokhu sisolwa kuphela sichothozwa sifuna ukuthi thina sizithengise sivunyele ukuthengisa. Yikho-ke sithi thina ngasoze ayenelise-ke ukuthi ayenze ukhetho olukhululekileyo kamnankagwa. Yikho-ke i-aid nale ethengisiweyo ayisoze-ke itholakale lanxa eyithengiswa ngoba asoze ayenelise lokhu abakufuna.
Baba Tambo uyakhuluma lapho ukuthi ye uyakubona ukuthi konke konoku kwenzakala kodwa-ke kungaze kwenzakala eZimbabwe kucele le-ZANU PF akula nto ezajova lapha ngoba uthi vele ukhetho kalusoze lubaluleke ngokutsho kwakhe lapho uba uNdlovu.
Okwamanje ukuthi sithi ukhetho lusoze lubaluleke kungani kuyahlupha babaNdlovu ngenxa yokuthi okwamanje kutsho bona ukuthi uhulumende lalo osukhona esingathi uhulumende omusha usebuye wathi ama-observers bazawavumela okuyinto kade umgaba kade engayivumi nale ukuthi ama-observers engasuka amanye amazwe afana labo-EU lanilani. So khona ukuthi labo sibe le-confidence ukuthi bazaletha ama-observers kanjalo i-ZEC layo mbona isibuye yavuma yokuthi hayi ngabe siyaprinta ama-ballot papers lani selingaba khona amabandla aphikisayo. So lina lithi right asozibe siye kanjani njalo i-election yakhona njengoba lo sebuye wavuma ukuthi hayi ama-observers kabuye i-ZEC layo yathi hayi njengoba belikhala ngokuthi i-printing ama-ballot i-printing sizayenza lani likhona. So okunye singathi singakusola outside of esengu-raisile ama-media reforms ikukho okunye elibona ngani ungaphambaniseka ukhetho lwalolo.
Ngena khonapho baba Ndlovu.
Ukhetho uze lukhululeke kuba la ma-benchmarks athile kulezinto eziningi ezikhangelwayo kukhangelwa-ke into eyodwa ukuthula kunye kwezinto ezikhangelwayo ukuthi-ke amabandla wonke-ke ayaphatheka-ke ekuprintweni-ke kwama-ballot papers ngokunye okukhangelwayo ukuthi kambe-ke imidiya yona ibamba kanjani-ke amabandla wonke siyathola amathuba yini njengoba besikhuluma ngakho kuningi okukhangelwayo. Okwekhethi-ke asinike sithi thina-ke 100% ukhetho luzakhululeka yebo kambe ukuthula kuyathembisa ukuthi kuzaba khona kodwa-ke ubutsotso bamabhalothi-ke izekhi sithembisile kodwa kakukwenzakali. Kumidiya kasikaphiwa kasiphiwa amathuba yena la ukuthi sikhankase ikanti kulawo kuleke imidiya kenjengabo-studio 7 lezanu sibalayo iqokozelelayo kodwa-ke kuleyo beyi-public media ko-ZBC thina kasitholakali kasiphiwa amathuba. Kuqakatheke kakhulu kumele sizithengise phela ebantwini bazabasazi njani ngeyinye yezinto esikhangeleleyo nxa sisithi ukhetho kumele lube free, fair and credible. Nxa singazange sitholeke lelo thuba-ke ukhetho asoze sithi lukhululekile ukuthula kuphela asoze sithi ukhetho lukhululekile.
Ye siyamuza uNdlovu sibili uyakhuluma lapha ngama-ballot papers aphinde akhulume futhi ngezomsakazo lwamaphephandaba usekela uhulumende. So-ke khonapho-ke okuhluphayo vele kuyini baba Thambo?
Njengoba layo uDlovu ezikhulumela right mina embona ngani inkinga enkulu amadoda lawo e-opposition azakuba layo kaDube yikuthi mbona ngani lokhu esingathi ukusplitha i-ballot. Okwenzakalayo ukhangele ukhetho olufana nolo ka-2013 ukhangele i-province efana le-Matabeleland and South lapho iZANU PF yacina ithola khona i-13 seats zonke. Into abaphambanisayo ukuthi wawule MDCT wawule MDCN uthi ungahlanganisa bona inombolo abazitholayo zazisedlula yona yeZANU PF izimele iyodwa wagcina uZANU PF isenelisa ukuwina kono kungubona kuzaphinda kanjalo njoba kathi sesikhuluma ukuthi sole over 100 political parties ezifuna ukuncintisa ukhetho lwalo ka-2018 odlovu bona baza kuyinqabela njani khonoko ukuthi kungasplithwa ballot ngoba nxa sikhayele ka-PS right asikhayeleni ukuthi bona odlovu baza kuma bebe-PDP baza bebe-MDC alliance umakhuphela yabe mela phana elawa bakha abantu nxa sikhangele endaweni njengemathibeleleni ikakhulu imathibeleni north mathibeleni south lebulawayo abantu abajayele ukuvota balutshana kakhulu lokhu esingakuthi ngesilungu kuba le voter upas bona baza kwenqabela njani ukuthi amabalot engasi ngoba nxa omnye umuntu okubandlela eliphikisayo xa ingathola i-1000 votes kuzaphambanisa automatically lo ongamela yona i-MDC alliance xa sesihlanganisa nokuthi i-ZANU-PF ifike yenelisa ukuthola something like 6 seats kobulawayo baza kuyinqabela njani xa ukuthi bona bathi bengawina ukhetho lwalolo.
Ye, phendula ke sivale khonapho ke okwalamhlanje baba Ndlovu.
Ngizaphendula isikhalele iMath South njengoba etshilo kaThambo. IMath South esikhathini esiningi nje bekuyindawo ibandla likaprofessor Wilson Ncube MDC kade inqoba khona. Yikho ke kathesi ke uprofessor Ncube ke le MDC le PDP zizabe zihlangene zi MDC alliance. Laba abanye bangaba khona yebo kambe kodwa ke asoze ke bathole amavoti angasplit ivoti ukuthi i-alliance ingawini eMath South. Sibone ngani kathesi lithuba i-alliance izanqoba yebo kambe amavoti ka-MDC le-MDCT esihlangene bedlula ezanu. Njengoba sebendawoni okutho ukuthi ke izanu izanqotshwa ke lokho ke into esegcekeni esikhangeleleyo. Silusizi ke yebo kambe ukuthi omakhophe labanye azange sihlangane sibe ndawonye kodwa ke sibone ingani ke amavoti abazama malutshwane kokuthi ke asoze ke ashintshe lutho i-alliance izanqoba loba kunjalo.
Cela ugqibe khona mpo baba Thambo.
Hayi mina njengoba sengivele ngatsho Dube lapha bona ngani the best thing abangayenza they have to avoid ukusplit i-ballot xa ukuthi bazanqoba kodwa mina ngibona ngani i-splitting of ama-ballot yinto engabaphambanisa ikakhulu emathebeleleni lokho ongathi nakusenzela ukuthi i-presidential candidate yabo ingatholi enough seats for them to be able to command a majority. So mina ngendlela engibona ngayo I foresee ZANU-PF managing to win this election angiwathi odlovu bona bathini kodwa mina ngibona ngani ngenelisa ukuthola between 53% and 55% i-alliance mina ngayinika something like 30-35% ngendlela engibona ngayo so far ama-dynamics akhona undlovu la hayi engazithola ukuthi bona bazibona bangaphi bengaphi
baba Ndlovu.
Mina ngibona i-alliance izawina 53% nxa ingehluleka ingawina 50 kodwa-ke ingatholi majority bese kusiya ku-rerun kodwa-ke hhayi sinethemba 53% si-alliance sizayithola.